Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 22 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga endabeni zethu namhlanje.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma constituency elections officer right down to Sanama polling officer. Sesi deployed ama tents lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana endawo ezingela ama infrastructure. Sideploye ama tents sifakile namapolisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo.
Inhlanganiso yezekhi ithi asebusiba ngayisiphezulu amalungiselelo wokhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelansonto.
For example, ile asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibe kwazi kube ukuthi abantwana baphokuhlatshwa nje laze abantwana asuzibakwanisa ukuthi bakhuluma abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes kuyeli COVID but lapho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona eyalijekiseni abayihlatshwayo yini inovele enxa yezivulelakele ngemikhuhlane kanjani.
Abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eyeneleyo kuhlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19. Umongameli Joe Biden uselubhekise e-Europe lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula okuphathelane lempi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Abalawula ezokhetho elizweni abeZimbabwe Electoral Commission bathi asekusibanga esiphezulu amalungiselelo okhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyonela impela viki. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abamabandla ezombusazwe abakade bephume ijumo bekhankasa iZimbabwe yonke bedinga usekelo lokuvotelwa kukhetho lwama-by elections sebegqibela imikhankaso njengoba sekusele insuku ezine kuphela ukuthi kuvotwe. Abalawula ezokhetho elizweni abezekhi bathi sebelungele ukuphatha lolu khetho njalo konke sokuhlelwe ngendlela belandela isisekelo sombuso ngezokhetho. Umqondisi wezekhi wobulawayo umnumzana Innocent Ncube uchaza kabanzi ngokulungiselela ukhetho mhla ka 26 Mbimbitho.
Ama trainings sesiyenzile from Kuma constituency elections officer right down to lanta siyaqedisa ama polling officers. Sesi deployile ama tents lapha kuzasebenzela khona abantu leziyana endawo ezingela ama infrastructure. Sideploye ama tents sifakile lamapolisa ukuthi asikhangelele lezo ndawo. I-material asikayifaki, simelele ukuthi final deployment nxa abantu sebekhona lamapolisa sesiyafaka yonke i-material.
Uqhubekele phambili ekhuthaza amabandla ukuba babone ukuthi amabizo alabo abazaqopha ukhetho afika masinya ezekhi.
Ithe process esilungile bonke ama-electoral officers bonke sebekhona. I-training like I said ukuthi sitrainile sa-deploya phose konke kusoku-right nama-ballot paper a-right bebeakhangele lama-candidates lama-political parties amkabe bekhona bezowakhangela. Ama-election agents ama-political party aku-process yokuletha abakhuthaza ukuthi ama-candidates ama-election agents awahambise ku-Mrs. Kupe ongu-DO bahambise kulesikhathi athi ngama-last minute ukwenzela ukuthi bathole ukuphathiswa.
Onqintisa ukhetho edinga ukumela ibandla le-CCC esigabeni senkulumane edalele parlamente umnumzana Phulu kucaca uthi baphakathi kokulungisisa konke okufunwa ngabezeki.
Kwathi sisazama ukulungisa amaphepha akhona wonke kule administration yokulenge esayenza. So ukukampeyina sesikampeyinile sesikhangele lathi ukuthi siyengena kukhetho mhlaka 26. So kathi sesigijima ngapha ukubona ukuthi izinto zethu zonke zisimi ngendlela. Indaba yama-national agents phezu kwami kubona sesiqeda ukuwadeploya. So sisafayela amaphepha akhona. Okwakathesi nje hhayi besingakaboni uhlupho ngoba singaqeda. Into esiyibonileyo nje ukuthi baphuzile ukuseta up amatende abo ama-resources abo nganaphuzile ukubuya.
Ilunga lebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi akalansolo ngokusebenza kwezeki.
Amalungiselelo ahambe kuhle sesiyenzile konke okudingakalayo ukubana sikhankase sikhangele ukubana kuzaba le-election elokuthula njalo lokungesikhiwa free and fair njalo sikhangelele unqoba futhi. Kulanto engathi ngiyalusola kumbe ngiyaluncoma okusalayo yikuthina izeki kumele yenze umsebenzi wayo and ngibona abantu bayazama ukwenza umsebenzi wabo bayazama ukuphanjaniswa futhi ngabantu abaningi neyingaba ngafuni ukubana into le ihambe kuhle. Kodwa kwakathesi besibona ngantu umsebenzi wabo abawenzayo muhle njalo kumele siwusapote siwuncome asihambeni singabi lovalo singakangeni ebhokisini.
Mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili lezedalela ephalamende ezaxotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo. Ngasikhathi sinye abekhomishini eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission phezu kokuqondisa lolu khetho bathi bathanda ukwazisa uZulu ukuthi lokhu beqhubeka ngolunye uhlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olovoter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho lomnyaka ozayo oka-2023. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abanye abazali bathi bakhathazekile ngodaba lokusilela kolwazi lemfundo eneleyo phezu kohlelo lokuhlatshwa kwabantu ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 olusanda ukusungulwa nguhulumente. UMavis Gama usethulela lolu daba ngocweleyo.
Lokho kuza ngesikhathi uhulumende eyazise ngokusungula uhlelo lokuhlaba abantu ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 olugoqela abaleminyaka elitshumi lambili kusiya phezulu, iningi kungabantwana besikolo. Lona olusungulwe izolo mhlaka 21 Mbimbitho. Omunye walaba bazali ngunkosikazi Bahle Nyathi wasemzini weBluffville eHarare othi lokhe engakuzwisisa ukuthi kungani kumele abantu bahlatshwe lelo jekiseni lanxa walihlatshwa yena.
Hayi, mina kodwa ngu-understand lokho ukuthi kuthi abantwana behlatshwe ivaccine ngoba even lathi ebadaleni bekazange ngu-understand. Lanxa sahlatshwa kodwa hayi vela sekuzwisisa kwinto kwakhona. Sesiphungukwenza nje ukuthi njengoba kungumthetho wegovernment kodwa aku-understandeki lokho ukuthi sivume ukuthi abantwana behlatshwe ivaccine.
Uthi akavumelani lo daba lokuthi abantwana balihlatshwe lelo jekiseni unkosikazi Nyathi esithi ngoba kulokhe kungakabi lolwazi olwanelayo ngalo abanjengaye besemnyameni ngokusebenza kwalo.
Ngoba nxa kuhlatshwa abantwana kwamfana umntwana angenwa umkhuhlane futhi weseqalisa ukuhluphe segule sesenzani.
Umnumzana Rafael Piri waseHarare uthi ufisa ngaye uhulumende uyacaca kulokho okungenziwa ebantwaneni abavele bephila leminye imikhuhlane engathelelanwayo njalo ingelapheki.
For example, kule asthma kuyini okunye okungayenzakala ukubi sibekwazi kulokuthi abantwana baphokuhlatshwa nje plus abantwana asuze bakwanise ukuthi bakhulume abanye bakhona ukuthi bayisima kanjani. Akuhlatshwa yes sivikele i-COVID but lakho siyafisa ukuthi ngabe siyakwazi ukuthi i-effect yakhona yalijekiseni abayihlatshwayo yini tinovele inxa yezigulela ele mikhuhlane kanjani.
Kodwa uhulumende uthi abazali kabangesabi bavumele abantwababo balithole lelo jekiseni lokuzivikela ngoba lingelangozi. Umnumzana Thaunga Nandoro, isikhulumeli sogatsha lwezemfundo ye-primary le-secondary, ulandisa kabanzi ngalokho.
Because these vaccinations have been seen to be safe and they will also assist us in managing the spread and the prevention of COVID-19 within our schools, also within the communities. We want to make sure that all our schools are COVID-free when we open schools in next term.
Ngobala amajekiseni ahlolo atholakala ukuba alungile njalo ezosiza ukulondoloza kusabalala lokulondoloza kwaleziciwane ezikoleni zethu kanye lasemphakathini. Sifuna luphelele lubhubhane lwe-COVID-19 ezikoleni zethu nxa sezivula kutheni ezayo.
Lolu hlelo olusungulwe nguhulumende lokuhlaba ijekiseni lokuzivikela ku-COVID-19 kulabo abekade bengakahlatshwa lwehlukaniswe ukuba lwenziwe ngezigaba ezimbili. Esokuqala kungesisungulwe mhla ka-21 Mbimbitho, sizophela mhla ka-4 kunyanga kaMabasa. Esesibili sona sikhangelelwe ukuqala mhla ka-2 ngoNkwenkwezi kusiyafika kumhla ka-15 wenyanga inye. Uhulumende uthi uqhuba lezinhlelo ngenjongo yokufuna ukukhuphula inani labavikelekileyo ngokwaneleyo elizweni ukuze anelise laye ukufinyelela isilinganiso esikhangelelweyo umhlaba wonke jikelele sokungamachumi ayisikhombisa ekhulwini 70% sabasebevikelekile ngokugcweleyo i-global herd immunity kusiyafika inyanga kaNhlangula kuwonalo umnyaka ka-2022. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umongameli Joe Biden uselubhekise eEurope lapho akhangelelwe ukuphatheka emhlanganweni lomanyano we-NATO lowe-EU kanye lamazwe aku-G7 lapho abazacubungula impi esaqhubeka phakathi kwele-Russia lele-Ukraine. Umongameli Biden izolo uthe kusobala ukuthi le-Russia lingahlasela inkundla zebulenjini i-cyber attacks lapho elilesiqiniseko sokuthi kuzalimaza elemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi kakhulu kwele-Ukraine ezama-biological kumbe ama-chemical weapons. Ngakwelinye icele umanyano wamazwe omhlaba we-United Nations uthi kuzaba lukhuni ukuthi impi le iphele ngakho izadonsa isikhathi eside, kukanti kufanele amazwe omabili akhumisane umlotha kube le-ceasefire. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lengcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Rafael Mthombeni.
Okokuqala mbona ngathi singakhangela khonoku ukuthi uJoe Biden uya khonale e-Europe. Kusipha umahluko omkhulu phakathi kwakhe uJoe Biden lo former president lo obekhona uPresident Trump. Lokhu kutshengisa ukuthi NATO le-G7 asengamazwe anga aphilayo abambeneyo ahlangeneyo angamazwe anga organizewa njengalokhu uBiden ekwenza ukuthi njengomkhokheli womhlaba aye khona ngale bayihlangana bakhulumisane babone. Kumbona ngathi kuyasiza ukuthi kwenzakale lokho ngoba nxa kungenzakali iRussia izabona ngathi yiyo eyinduna kuphela, yiyo eyinqwele, yiyo eyenza kungaze kwenzakala lutho. Ngoba ungathi uyakhangela khona khonoku kungena kwayo iRussia e-Ukraine, ivele ilwisana le-NATO, iyakolomba, ifuna ukuthi ixhophe ukwenzela ukuthi bese kungathi kuyavuka umsindo, kungavuka umsindo bese kusiba lempi yona leyo mhlawumbe ngeke iciniswe impi yama-nuclear le. Kodwa ke ukuya kwakhe uBiden kwenza ukuthi iRussia ingabi lesi sindo kumbe ibe le gunya elikhulu lokuthi iphezulu izibambile yenza umathanda izintando yayo. Ingachaya iUkraine nxa ifuna, ingachaya elinye ilizwe nxa ifuna. Kuyayethusa layo ukuthi ibone uBiden esukuma esiyahlangana lala mazwe.
Siyabona njalo uMongameli Biden esithi eleRussia lilakho ukuhlasela inkundla zebulenjini ezemelika njalo lisebenzise izikhali eziyingozi wele Ukraine. Ubona lokho kusenzakala yini?
Yelayo iRussia yakhona leyo fanele ukuthi ime icabange ukuthi nxa iza kuqalisa konoko iqalisa into eyazi ukuthi izayimela. Ngoba angathi ungakhumbula kuhle kuhle iRussia superpower, of course. Kodwa ke ike yaba kuma sanctions, ike yaba ku disintegration yona ngokwayo, idabuka naphakathi amazwe ayo ephuma. Njengakhona lokhu nje okwe-Ukraine ukuthi kudala yayiyingxenye ye-Russia, ngoba ayisikho ukuthi i-US layo kayilazo izikhali ilazo. Okukhona lapha ukuthi i-America iyabiyigwegwa ukuthi ibidubula ukwenzela ukuthi ibone ukuthi ho lesi sikhali sitshaye lapha sitshaya kanje, lesi sikhali sisuke laphana sisuka phezu kwemota enjani, phezu kwe-frame-machina enjani. So ke mina nxa ngimuzwa nje etsho njalo uBiden, ngiyamuzwa kodwa ke uyabeloke Colomba ukwenzela ukuthi iRussia engxenye ize ibe enticed ukuthi isebenzise isikhali engamelanga isisebenzise. Then ke angithi khona lapho mbona ngathi sokungaba lokuchitheka kwegazi okukhulu kakhulu. Kodwa ke angiboni ukuthi izakwenza iRussia, izamele ukuthi izibambe yenze khona lokho eyanelisa ukwenza khathesi.
Lowo umnumzana Rafael Mthombeni, ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseDallas eTexas khonapha eMelika. Live Talk namhla kuhlelo The Connection sicubungula okwenziwa ngabasakhulayo lapho kulungiselelwa ukhetho lwama-by elections oluqhutshwa ngomgqibelo kuyona le impelaveki. Esigabeni sethu lapho esigxile endabeni zabasakhulayo ukuze sizwe imbono yabo ngokwenzakala elizweni, kuliviki uMichael Ove weStudio 7 exoxa nomnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wancintisa kukhetho luka-2018 ukuze sizwe imbono yakhe ngokuphatheka kwabatsha kukhetho lwama-by elections.
Kuqakathekile ukuthi abancane bengene endabeni zikahulumeni ngoba thina untanga yithi sikwazi indaba ezisihluphayo lapho esihlala khona. Untanga osemakhokhova nontanga osemfakhosi siyafanana nenduku esinazo lapha eZimbabwe. Yibo ontanga abakwazi ukuhambe besikhulumela be-address ama-challenges esinawo lapha esihlala khona endabeni ezigabeni zethu esiyizwe.
Ubona ngani abantu abasakhulayo bayaphatheka na kukhetho lolu?
Kunama-challenges amaningi abantu abancane abanawo lapha eZimbabwe endabeni zama-elections. Okokuqala, ukuhluphayo abaningi abarejistanga ukuvota, abaningi abanalo isithupha. So kuma-by-elections lawa azayo abaningi amboni ukuthi bazaparticipate, abantu abancane amboni ngoba kulama-challenges amaningi. And then zingase sikhayela le ndaba zodlakela. Ama-youth amaningi ale-culture yokwethuka ifiyete kwazi ngesikhathi samgaba umgaba wachiya esalisa abantu abaningi and intanga eningi lokhu ecabanga ukuthi hhayi uvuma ukungena endabeni ze-politics ngoba zanyamalalisa into ezinjalo. So ngezinye izinto ezenza abantu abancane bengafuni ukuzibona bencedise endabeni zabo zama-elections okhetho because kunodlakela. Udlakela lolu luvela kuma-political party, luvela kumapholisa. So yiwo amanye ama-challenges akhona embone ngane afici abantu abancane ukuthi be-participate kuma-elections la abuya ama-by-elections especially. And sisiya ku-2023 I think yiwo amanye ama-issues wona la aza-affecta futhi intanga, indaba yezithupha especially ngapha emathebeleleni, le ndaba yedlakela lena lenje i-culture yokwesaba, i-culture yokwesaba. Umuntu uyakhetha ukuthi angcono ngezithengisele amabhanana and ukuthi ngiparticipate entweni ze-politics kumbe ngiye ku-political rally ngoba ngiyagcina sengilimala khona ngayo.
Zikhona inhlelo na elizweni ezijonge ukusiza abantu abasakhulayo abangelazi izithupha?
Inhlelo zikhona, ngibonile emaphephandabeni I think last week besithi bazarola out i-blips yokuthi abantu abangenazithupha bethathe izithupha. Manje i-challenge esuke ibe khona ukuthi i-information le ayifiki endaweni ezinye okugcwele khona ama-youth angenazithupha. Sibili inhlelo zikhona, akhona ama-NGOs azama ukuphusha ukuthi abantu berejiste ukuthi bevote, abantu bethole izithupha. kodwa ama youth maningi manje lasithuba indi iprocess yangone yokuthatha isithuba iprocess ecinisi isikudaka into yokumele uyenze nge 1 day icina isiphamba ama 4 days 5 days ofuthi ama youth acine sekhalala.
Sigqiba lingxoxo Nigel bengicela ukuphosela amazwi akho okugcina enkuthazo kwabasakhulayo ukuthi labo babona ukuthi kuqhathekile ngempela ukuthi baphatheke kukhetho lwama by elections kanye la kukhetho oluzayo luka 2023.
Mina njengomuntu omutsha ngicela ukuthi abantu abasha be register ukuthi bevote. Xa ulesithupha ngiyacela ukuthi register ukuthi uvote. Ungene ku politics ujoin ibandla olithandayo xa uzilele wedwa kwanise na ukuthi participate as a young person xa usufikile umnyaka wakho umnyaka wakho ukuthi participate. Sonke singamaZimbabweans akube le unity of purpose abantu abancane bengasetshenziswa ngama-political parties ukuthi benze udlakela kwabanye. Sonke sisho beZimbabwe sonke singamaZimbabweans singasetshenziswa ngama-politicians ukuthi senze udlakela and asivoteni peacefully sikhathize sihlonipha ama-human rights abanye abantu nje.
Lo umnumzana Nigel Ndlovu osakhulayo wakobulawayo exoxa lo Mike Hove we-Studio 7 njalo bazaqhubeka ngale ingxoxo kabanzi kuhlelo lwe-Life Talk olwabatsha The Connection ngemva kwalona lolu uhlelo lwendaba zesiNdebele khonapha ku-Studio 7. Umkhokheli welinye lamacele e-MDC, unkosazana Thokozani Khuphe uthi ukhetho lwama-by-elections olwenziwa ngomgqibelo kuliviki ukhuthaza wonke amalunga ebandla lakhe ukuthi avotele abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change.
Following our previous announcement that we are going to be working with like-minded opposition political parties because we are stronger together, and that we're going to give a signal on who our members to vote for in the upcoming by-elections. I am therefore today announcing that we are calling on all our members, all MDCT members and supporters, to go and vote on the 26th of March for Citizens Coalition for Change candidates. Go and vote for Citizens Coalition for Change candidates across the country. By voting on the 26th of March, we are building a strong foundation for a resounding victory in 2023.
Lo ngonkosazana Khuphe wethulela inkuthazo emhlanganweni awenze lentathe lezindaba kobulawayo izolo. Okwamanje wathi sizwe ukuthi abalaleli be-Studio 7 bathini ngaleli nyathela elithethwe ngumakhophe.
Mina igama lami ngingukhumbu kamlilo. Izolo ngijabule kakhulu uma ngibona umakhophe i-press conference yakhe ngilalele ngayiqeda. Engikuthandileyo ukuthi ugqubuzele abalandeli bakhe ukuthi bebe ngemva kukaChamisa besupporte uChamisa njalo esitsho ukuthi laye usupporta i-CCC. Okutsho ukuthi i-CCC iyakhula kakhulu o iyandlondlobala ukuthi iza ingayikhipha iZANU-PF. Mina ngiyajabula kakhulu ukubona iparty e-powerful kanje. EZimbabwe sike saba sesidangele singasakwazi ukuthi ikhona yini enye iparty njengoba i-MDC ingasacaci ukuthi kuhamba njani. Kodwa uma sebebambana kanje, lo makhuphe la esebuyele kanje, ikakhulu thina abantu besiNdebeleni bekusizwisa ubuhlungu ukubona umakhuphe bemside line kanje, kodwa uma edla esekhona, indaba ezimnandi kakhulu.
Ibizo lami ngibongani okadonga. Lokho kwenziwa ngumama uMakhuphe kusishiye thina egcekeni njengabasekeli bakhe. Thina besigijima la sihamba layo umama simsupporta konke akwenzileyo. Kodwa kade sesebuyele wayakhonalo kuyena lwana umfana uChamisa. I-CCC yakhe le thina sesisele sinje just ordinary people, azisela nje lapho esibambelela khona ngoba nasehambile sekhosile. Yena njengomuntu velo omkhulu kupolitics yena yethwele sakhe isikhundla esi-right wazamnika isikhundla, kodwa thina nje ordinary members asibenefithi lutho njengathi kobulawayo sesele futhi soda nje sisegcekeni yena sekijima sisapota lanti bakhona le Harare okuyikubuhlungu kakhulu into ezenzakalayo ku politics lezi.
Hey, ngabe linjani ku Studio 7 okhulumayo uNkosimasi Magaya lo wokuzalelwa kwaGwelu. Ukungena kukamama uKhuphe kusisisile ayi so ngathi kubonisa indlela engandle omama sengena amaqembu amaningi kakhulu aphume aphinde abe futhi angani uba ngumakhelwane wezanu aphinde aphuma engapha asisamthweli kahle ukuthi manje ngabe esiza ngobuhle yini kodwa into yakhe ayizwakali kahle asikamthembi ukuthi angabe sesezinto eqondileyo yini.
Salibonani, salibonani lonke basakazi kanye labalandeli be Studio 7. Mina ibizo ngingubuto ngakomoya esibongwe laphana ephuma kanye laphana esentana abanye bazwa ukuthi kusesentana. Mina bengicela nje ukuthi mphawule ngesenzo sikamama uMakhuphe esokuthi ekhombisa ukweseka iTCCC. Mina ngibona ngathi umama uMakhuphe wenza umsebenzi omuhle kuhlelo khona ukuba kuyangama impela ngabe la wonke amaqembu aphikisayo abayimbumba bonke bebendawonye belwise isikhondla khondla lesesiyizana esiyiso esihlupha wonke umuntu ezweni lakithi. Inkingi esilayo ezweni leZimbabwe yizana kuphela akubanjanwe bonke abantu abe ngathi bengezwa nalabo abanye abamaqembu aphikisayo bebambane ngoba bayazi ukuthi abamaqembu eyiwodwa nje akukho lapha ngakhona phambi ngaphandle ukuthi babambane babe into eyodwa.
Akudube lokhuluma naye lana Alexander esawu eGoli la. Ukungena kwamakhuphe kuchamisa khona kuyinto enhle ngoba kuyabonisa ukuthi uyazwisisa ukuthi bengayala lokho behlukene kwayofana lokuthi amavoti wabo bawachitha kumele ukuthi bebambane ukuthi amavoti ababe ndawonye ukuze bekwazi ukuthi beyenze into ebambekayo. Ngoba ngeke bekwazi ukulisana lezana ubechithekana. Lokho kuyinto enhle ukuthi bebuyele bebe ndawonye, beqhubekise bekwazi ukuthi bengakwazi ukulisana lezana.
Mina ngingosamamo indaba kamama uMakhuphe laphana ukujoyina iTCCC. Angiboni kuyindlela enhle. Ngendlela abamphatha ngayo uMakhuphe ngesikhathi uMDC ngendlela ababemluyisa ngakhona. Kuyadanisa kakhulu ukubona namhlanje sengovuka esesithi abantu kabavotele iTCCC. Ngiyavuma uma bethi ipolitics a dirty game ngoba hayi inzima le ndaba.
Igama lami nguScomplice Kubhela. Ungena kukaKhuphe joyinana naleli bandla likaNelson Chamisa elibunjiweyo ngibona ungani kuyibugwala lokuswela kwamandla kukamama uKhuphe ngoba bake bathukana kanzima noNelson Chamisa ngendlela okwenzakala ngakhona ekuthi umnumzane uChamisa usuke wangena esikhundleni lesi sokuphatha engazange walandela imithetho lezimiso ezikhona ebandleni leMDCT. So ngibona ngani inxa ephakathi kuzovuka nezikhwili eziningi lapho kuzoba nokushayana kuzoba nokuletha inketha beshaphi.
Igama lami ngiuBrighton Buthanelwa Swanda ngiseSouth Africa ngumuntu olandela ezepolitics kakhulu kodwa kanso umuntu olilunga elepolitical party eyodwa eZimbabwe. Izolo ngibe lokumangala kakhulu ukubona uKhuphe esevunule impahla yeSCC ethi abantu bonke bavotele uChamisa ngemva kokulwa kwabo kakhulu kweminyaka yonke naleyo bebanga isikhundla lesisatshiwa ngoTsvangirai ku-MDC. Ukujoyina kwaKhuphe kuzoxabanisa abalandeli abaningi ngoba uKhuphe bengamthembi ngoba uKhuphe wenza ama-recalls ama-MPs yikho kwaqinisa kudala ukuthi kube le-party enta i-CCC. Singazi ngokuya phambili ku-2023 yena leya okhangelele kakhulu ngabantu abaningi ozoba nokhetho ukuthi bazosebenza kakuhle or kuzoba nokulwa futhi. Kodwa mina ngibona ngokuya ngokwesikhathi kungaba yinto enhle if wonke ama-political parties amancane bangajoyina i-party eyi-1 bengena kwi-ikhetho.
labo ngabalaleli beStudio 7 besipha imbono yabo ngenyathelo elithethwe ngonkosazana Thokozani Khuphe lokukhuthaza amalunga ebandla lakhe ukuvotela abe CCC. Selugqiba lapha-ke uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ikhona pha eWashington DC.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona
Lilani
murara zvakanaka muri.